kuzaphathisa abantu ngakuyikuthi umuntu uyaqalisa ngamafitshane ke sesingasho ukuthi ngakuyi-first dose kusho ukuthi abantu abangu-2 million bazahlatshwa-ke emalangeni abuyayo khonkhana-ke kuyaphathisa kakhulu ukuthi abantu bazivikele ngoba siyawubona umkhuhlane lukathesi ukuthi hhayi usungumlilo othathe umlilo wobuhanguhangu usubhahile sibili kuyesabeka kunzima abantu bayafa inani labo liyakhwela njalo labantu ababanjwalo umkhuhlane ngensuku ngensuku uyakhwela sibe sesisithi thina i-2 million kayisozisenele sonke so siyakhuthaza futhi uhulumende ukuthi aqhubeke ngesiphangephange mhlawumbe kuvikezayo kube sokufikela inye nani futhi mhlawumbe 3 million kusiya ku-4 million injongo kuyikuthi wonke umuntu afinyelele ijekiseni kungabi ngabantu besemadolobheni kuphela le maphandleni kabafinyelelwa abantu bahlatshwe ngoba labo akwaziyo ukuthi umkhuhlane balawo mbe kabalawo so sikhuthaza ukuthi khathesi-ke akusabalale kungena emaphandleni wonke amaphandleni akwaezimbabwe abantu kabahlatshwe le madolobheni abantu kabahlatshwe ngokunjalo-ke sikhuthaza ukuthi kayibuye ngobuningi ngoba i-head immunity yethu ngangaphambanisi kwakukhulunywe ngenani eliphezulu sibili mhlawumbe sokungaze kufinyelele khonapho nxa kuyikuthi uhulumente ubisa ngobuningi
kukhona elingakuxwayisa mhlawumbe uzulu kanye lohulumende
esingakutsho ukuthi bantu bakithi asiphakameni ngobuningi siyehlaba amajekiseni lawa kathe siyakwazi ukuthi kobulawayo kuhlatshwa kakhulu laba abantu abazisebenzayo singathi ngama-vendors asihambeni ke kulezo ndawo lapho kuhlatshwa khona esithi wolu sihambeni konke kosekusile Country Park zonke indawo zozane ezilotshweyo phansi asisukumeni ngobuningi bethu siyehlaba sibe sesisithi ke thina abantu sebebaningi futhi abafuna ukuyahlatshwa ngaphandle kwalabo abazisebenza ama-vendors so uhulumende kaphangise futhi alethe imithi emaklinika wonke akobulawayo ukuze abantu bazohlatshwa ngobuningi ngoba umuntu wonke usefuna ukusukumela phezulu abantu bebesukumile sibili izolo lakuthange bezama ukuthi babuze ukuthi kambe nxa kuwukuthi ngilivenda ngiyawuthola yini lo muthi ngangazilo venda yini kuhamba njani so sikhuthaza ukuthi uhulumende siyakubonga ukuthi vendors uhlo wanika i-priority ngoba yibo abantu sibili abagcweleyo njengoba siyakwazi lilizwe lokuzisebenza leli sesikhuthaza ke futhi ukuthi kafake imithi yokuhlaba ijekiseni leyi emaklinika kakhansila lezibhedlela zikahulumente ezikhona kobulawayo kungami kobulawayo kuphela kakuhambela kwezinye izigaba ukuze abantu bonke bahlatshwe.